okwenzakalayo okwenza ukuthi udubo lwamafutha lushote ukuthi ke thina njengabantu eZimbabwe kumbe ngithi njengohulumende wezanu usekhombisa ukuthi ukucabanga acabange sise kungani kuyamehlula ngoba alibana ngabe ukuthi uhulumende umuntu ocabanga izambi iphathe ecabanga icabangisise ungakhohlwa-ke ukuthi uyabona-ke imali okwakuqala esiyisebenzisayo ayisiyo eZimbabwe yiyo njalo futhi ethenga amafutha kodwa-ke sokulokungazwisisani kumbe ngithi kulokuqilana okukhona ngendaba zezimali ukuthi-ke uzakuthi ukuthi uhulumende uthi kona-ke i-bond note li-one to one le-US dollar kodwa-ke eqinisweni kakulingani ngoba nawe usukhuluma ngokutholakala kwale-US dollar iyakhombisa ukuthi kakulingani ngoba abaningi abalamabhizinisi bathenga i-dola esitalatini so khonokho kodwa kukhombisa ukuthi-ke uhulumende lapha sexotshanisa nalo thuli ngoba nxa engaxotshaniswa lolithuli kuphala vuma ukuthi hhayi lokhu-ke okwamafutha ukuthi kube lula yekela ngivule labo abanelisa ukuthi bahambe bayethenga amafutha-ke ngebhotswana be-South Africa ikakhulu abamabhizinisi alibana ngayo uyayekela ngawe uyabanika imvumo abanike ama-day passes for enye into nje engakhombisa ukuthi umuntu kubhizinisi ayethenga-ke ipetroli koso kunzima kathesi uzathutha ukuthi abantu kabasasebenzi sebetshona belayimela ifiweli imisebenzi ngapha kayisahambi uhulumende ofanayo usedinge imali wayiswela sezingenene ebhenki abantu ethatha ama-2 cents edola siyakhombisa ukuthi lokhu yikwehluleka okuphindiweyo okusalayo nje ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babekwazi ukuthi babuswa ngohulumente owehlulekileyo babahlale phansi bahlanganisa amakhanda ukwenzela ukuthi nxa kubuya elinye ithuba bangaze banika ihulumende eyehlulekayo elinye
ungathi kuphazamisa njani amabhizimusi kanye lo zulu nje weZimbabwe ukusilela kwamafutha lokho
iphambanisa kakhulu-ke amabhizinisi ngoba-ke kufica ukuthi nxa kuthi kulo msebenzi omkhulu ofuna ukuthi wenze odinga amafutha ufuna ukuthi uyathenga amafutha wona lawo asuka emagalajini usuwathenga eseku-black market esedula kuyathiyana-ke uyafica omunye angakho uthengisela nge-$2 elita abanye bayathengisa bazibayefika ku-$5 elita kodwa nxa usudinge ukuthi nansi imali likhona ufuna usuya khona phana kodlawo ukuthi uphinda-ke ufaka leyo mali kulowo oyabe ezethenga lokhu akuthengayo sokumlimaza-ke umuntu makhaza ngoba yena ubuye ekhangele ukuthi into yakhe izaba yinto-ke ebhadaleka lula kodwa bese kubhadaleka nzima ngoba layo imali yangikhona uvele kalayo abantu sebetshona emalayinini emapetro abasasebenzi uzakuthi kokade eziphandela engaqatshwanga ngaphela sikhathi sokuyaphanda ngoba setshona eselayinini lo kade efanele ukuthi ngawe uyasebenza abe-productive usetshona elayinini ngasabi-productive sokuyalimaza-ke bonke abamabhizinisi kuphinde kulimaze lalabo abangathiwe ngaphizi.